kwe-1930 zintshintsha in favor of uhulumende omutsha oseZimbabwe. Into esisele eZimbabwe, umongameli uMnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona okutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana nama-investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Khathesi amabhenki akula mali, abantu bebesenza okuswipe cash, lokho kulama-line amade emabhenki, akulato selutshintshile so far on the ground.
Izizalwane zeZimbabwe zona ubona ingani ziza kwamukela njani umbiko lo wokuthi zisungule amabhizinisi ekhaya?
Ngibona ingani amaZimbabweans aseyamile kumele bake bame mpijana, bakhangele babone ukuthi kuyatshintsha yini eZimbabwe i-economy, ukuthi ngathi ngisukume sengisiye ekhaya, kule infrastructure yini evumela ukuthi ibhizinisi iphumelele siya phambili. Into ezinjengemali, ukusitholakala kwemali, ukuswelakala kwemali kuya-impact-a kakhulu i-business. Imithetho yokuletha ama-foreign investors, ngoba ama-ideas agcwele okuletha ama-foreign investors eZimbabwe, but again into ze-corruption azikapheli. Kubesiza ama-report e-corruption even kuhulumende wona lo omutsha, kuseselo msebenzi uhulumende omutsha kakatshengisi ukuthi kukhona kutshintshayo okuthiyane lohulumende owasenzwa ngumgabe before.
Ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso ye-World Bank kumbe i-IMF ke
kungaba lempumela enhle, kusiya ukuthi uhulumente weZimbabwe ukhuluma ethembisa ukuthi uzatshintshani. Into enhle ngama-organizations anjenge-IMF lawa ayalalela aphinde ame akhangele ukubana uzatshintsha yini, uzakwenza yini okukhulumayo lokho.
Ubona ingani konke lokho uhulumende akwenzayo kungamenza abe lethuba lokunqoba kukhetho oluzayo?
Ukunqoba engakwanisa ukunqoba, ngoba khathesi mina ngibona ingani any change etshiyana lo eyayisenziwa ngumgabe is change. I-opposition layo ngokwayo is a bit weak ukuthi bamkhiphe akhiphe uhulumende okhona.